So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhlaka 1 kuMfumfu 2023 ngokeeps tobe. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu bakhangelela ukuthi abantu bangene emgwaqweni kodwa siyakwazi ukuthi iZANU-PF yipho abakumelele khonokho ukuthi abantu bangangena emgwaqweni bona bese bekhipha amasotsha abo babulala abantu.
Abakubandlale Citizens Coalition for Change bathi akula ngqubekela phambili ezizaba khona eZimbabwe kuba kungenziwanga olunye ukhetho lonyaka.
I-TCC ungakhayela khathesi enye i-part of leadership yabo iyavuma ukuthi ayisadliwa sifuna ukureconvina ukuthi bebone i-way forward ngoba bayabona ukuthi kwakumgceke badliwe.
Kodwa abakubandlale ZANU-PF bathi abe-CCC bayenga uZulu. Likha phansi iqembu le-Highlanders Football Club emdlalweni wenkezo ye-Jibuku Cup. Zalethulela izabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi akula ngqubekela phambili eziza kuba khona kwele Zimbabwe uma kungenziwanga olunye ukhetho lonyaka. Bathi balithemba lokuthi inhlanganiso ye-Southern African Development Community izabanceda ekuqhubeni olunye ukhetho loba ibandla leZANU-PF lisithi kabakhohlwe ngezokhetho. Enye inkokheli yenhlanganiso le isanda kwenza umhlangano we-SADC Troika okukhulunywe kabanzi ngokhetho oluqhutshwe kwele Zimbabwe ngoNcwabakazi. Abazi ngokwenzeka le emhlanganweni lo bathi kwamukelwe okwethulwa yi-SADC Election Observation Mission eyathi ukhetho kaluqhutshwanga ngemfanelo. Kukhangelwe ukuba okulotshwe yi-SADC Election Observation Mission eyayikhokhelwa ngumnumzana Nevas Mumba wakwele Zambia kuzanikwa uhulumende wakwele Zimbabwe okhokhelwa ngumnumzana Emmerson Mnangagwa othi kalusoze luphinde ukhetho kwele Zimbabwe. Pho liyangaphi ele Zimbabwe? Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele nkosazana Barbara Kwangwara okubandla le-CCC lomnumzana Nkuta Msanga ilunga leZANU-PF.
I-SADC yakhipha i-report ukuthi ukhetho lwalungekho free and fair and credible. EU yakhipha i-report enjalo, ama-church yakhipha i-report enjalo and lokho sime khonapho ukuthi khona ukhetho lumele luphindwe ngoba ziningi izinto ezayenzakalayo ezazingamithi i-criteria yama-elections both eZimbabwe lase-SADC. Asimanga, asithulanga lokho sikhuluma Gibbs, ngiyakwazi ukuthi abantu bakhangelela ukuthi abantu bangene emgwaqweni kodwa siyakwazi ukuthi iZANU-PF yipho abakumelele khonokho ukuthi abantu bangangena emgwaqweni bona bese bekhipha amasotsha abo babulala abantu bese bekhuluma ukuthi i-CCC ilodlame kumbe i-violent. Lokho ke asoze sikwenze ngoba thina silibandla elikholelwa ekuthuleni, silibandla elikholelwa ukuthi udlwangudlwangu abuyakhe ilizwe, silibandla elikholelwa ukuthi ukukhuluma kuyaqeda yonke into. So I think nakubona ukuthi uPresident Nelson Chamisa wathuma iqula lakhe emazweni ambalwa eSouthern Africa ukuthi bekhuluma izikhalazo zethu ngokhetho, mayelana ngokhetho olwadlulayo lukamhlaka 23 August. Engithemba ukuthi yinto ebalulekileyo ukuthi siyenze.
Yes, yakuzwa kakhulu-ke nkosazana Gwangwara. Singene kubaba-ke uKuta Msaka webandla leZANU-PF. Ye, ubona njani khonokho-ke okhulunywa ngomama lapha Msaka?
Kuyamangalisa asibili okukhulunywa no papra sibona i-election le election ebuyayo i-CCC yabe ikhala isithi tjontshelwe election and election babe besithi batjontshelwe okumangalisa ukuthi ungakhangela okwamanje ama MP wonke awe CCC bona bathi bawina ama councilor athi awina awina kuhle abafuna ukuthi kuvothwe uqaliswe kutsha awe CCC ama MP athi hayi thina sawina kuhle wena babajamisa wadliwa wedwa asifuna ukuphinda ngoba izimali zokuphinda asilazo kodwa uChamisa yena uthi yena eyedwa nje nguye owatshontshelwayo into esimangalisayo thina sibili njengabantu bezimbabwe ukuthi kanti indaba etshona ekhala ngokutshontshelwa isadik abayitshoyo ngumuntu oyi-one lo othiwa ngumumba lo abasemyaleli naseswathini ukuthi ebe yi-observer esikwaziyo sonke ukuthi wayele mishini yokudiscredita ama-election ezimbabwe engakafiki iripoti ayifakayo iripoti eyaziwayo ukuthi yavela ku-ZID Zimbabwe Institute for Democracy, word by word, paragraph by paragraph. Into AI sitting is long, it was premeditated report. I saw reporters into Ezanza Galayo ground. Ngakoke Sibona, I'm a council of ministers, away SATIC, SSN, Amhlophe, Zimbabwe, Mobabon, who took it to Lanza Free and Fair, Ungakangela, United Nations, Aikijim, Wenza Amhlophe, and Langa Piwanga, Ama report, Ama observer mission at Cheneo. Yes, kunywa EU yezwa kunywa even EU la ikhuluma bethi ayimkhetho lwali free and fair kodwa kulezinye izinto lapha la laphana okumele ku improve lokho into esibonayo amazwe wonke nxa senza ama election ukuthi akula election as perfect even yona iAmerica sikhangele yayingena election iyayi perfect so nyamangala ukuthi lokho abakutsho ukuthi batshontshelwa batshontshelwa ngubani engafuni ukutsho ukuthi i-CCC ungakhayela khathesi enye i-part of leadership yabo iyavuma ukuthi hayi sadliwa sefuna ukureconvina ukuthi bebona i-way forward ngoba bayabona ukuthi kwakumgceke badliwa
yakampeni
yaqalisa kulesi khathi
ngena khonapho-ke mama utsho khonapho yamuzi uthi uyakhuluma ubaba umsaka phosela khona
kona ngithanda ukuthi ngithi ukukhuluma ngobaba umsaka yilokho abakubiza ngesikhiwa besithi yipropaganda and izanu siyayazi ukuthi yintshantsho yepropaganda okusibili ama-MPs nabacouncillors awe-CCC azange akhulume ukuthi bona angene epalamende because bona bawina uChamisa wadliwa kwakuyi-decision yephathi ukuthi and ikhokhelwa ubaba uChamisa yena ngokwakhe wathi abahambe ephalamende abahambe ekhansilini bayendela abantu andibana ngapha sisilwa ukuthi ukhetho lonke nje lwalungekho lalungekho fe so lokho kuthi bethi khona ama-MPs athi khona uChamisa wadliwa ngamanga lawo ngamanga gips and into ezwisa ubuhlungu kumbe into ezwisa usize ukuthi abantu bayakhuluma izinto ezinjalo uthi ukhetho lwatyonywa lwatyonjomba lwatyonjwa kumnangagwa ukuthakho isadaki umuntu oyi-one ngamanga ipropaganda umumba wayerepresenta
Iway forward eZimbabwe ilula kakhulu ukuthi sonke thina sisapote umongameli owakhethwa ngabantu beZimbabwe ukuthi kokhele iZimbabwe ubaba uMnangagwa sonke sifaka amakhanda ndawonye sichase ukuyakha ilizwe lethu njengoba sitsho ukuthi ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo laba abanye abadliwayo kule polat ekhona i-political actors dialogue bengene khonapho labo benegotiator bekhonapho abafuna ukuthi kungene lakho ku-government yikho kuphela okusele kade sokuthi sisebenze sibantu banye siyakhe ilizwe lethu sisiqhubeka sisiya phambili
lapha lizwe umnumzana kutamsanka okubandla le-ZANU PF lonkosikazana Barbara Gwangwara ilunga le-CCC Uhlangothi lukahulumende olubona ngokuhlenga abantu ole Civil Protection Unit ludinga abantu abambalwa eJakari okubhubhe abalitshumi lantathu 13 engozini yomgodi weBay Horse Mine ngolwesihlanu kusihlwa. Isiphathamandla sohlangothi lolu zitshele iphephandaba leSunday Mail ukuthi okwamanje sokuhlengwe abantu
abangamachumi amabili lanye 21 abanye babo gababonakali abaku miners federation of zimbabwe bathi kulakho ukuthi kubhubhe abantu abafika phose amachumi amane 40 Zangangeni kusigaba esilandelayo sikesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli wakule Russia umnumzana Vladimir Putin usetshele omunye wabakuWagner Group ukuba akhokhele abanye abakunkampanile abalwisana lorhulumente wakwele Ukraine. UPutin wenza lokhu kulandela ukubhubha kwa-Evgeny Prigozhin wayekhokhela iWagner Group wabhubha engozini yendizamtshina kwele Russia. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Umnumzana Jimmy Carter wayengumongameli wakwele-Amerika useleminyaka yokuzalwa phose elikhulu 99. UCarter uhlala endaweni yokuphumulela asebekhulile. Umongameli Joseph Biden lomkakhe uJill Biden bamenzele amhlophe. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Kwenza
masiko silo mama ohlala eBhilitani uzazitsho ukuthi ungubani
kinjani balaleli izinjani babadube mina ngihlanjiwe Sibanda uMrs Tholi
ye masibanda akusitshela ukuthi abantwana khona ngapho-ke eBhilitani libakhulisa njani njengoba siyabona ukuthi kukhona ngani kuyahlupha
yeyi babadube kunzima abantwana abathese days abasafaneli ngesindlela abantwana abakhula ngesikhathi sethu kakhulu lapha emazweni abantwana abazalelwe lapha lo bengazalelwanga lapha ibuye vele ekhaya wazokhulela lapha esuke adopte umthetho walapha emazweni kunzima abantwana umthetho usuka ube sezandleni zabo ukwedlula abazali kulelela lapha emazweni
akuchazise sibili ukuthi kuhlupha kanganani kuyini ngani abantwana abakuphathi kuhle kunoko
kuyahlupha babadube ngoba umntwana usuka sengani nguye oyincharge ukwedlula umzali awula wedwa ungumzali emntwaneni uyayesaba ukuphuza umntwana engumntanakho umntwana ebe nguye okubusayo endlini yakho uthi uthi uyakhuluma ekutshela ukuthi ayinoma right uzamthini and le influence akhona eningi vela ezikolo khonapho nxa they discuss about those things ukuthi vele nxa ungikhaya abazali bakho bekumele bekutreate njani ubana ngabatshela iview yakhe labana abangane sebemtshela ukuthi hayi vele don't accept it go and report them bemtsheleke ama-channel wonke ukuthi nxa ungakwazi hambe report usuke lapho uye lapha bem-encourage ngezinye indlela ukuthi umntwana nxa esefika endlini lapho sedelela umntwana uba lo mntwana ulapha emazweni kusuka kungani yijele babadube
kuba nzima ungeke vele wamgatha ungeke wenzani vele
ukumkasa ebonakala esehluzukile kumbe sele bruise anti sasuzabona sebekuvakatshela osubizwe esikolweni kuhle khona umthetho but umthetho wangikhona babanika kakhulu
bo manje
babanika kakhulu abantwana bebesicona sebedelela vele ukuthi umzali abampona ukuthi kuyini ngoba umthetho wabo bawazi
pho manje libagoba njani nxa sokunjalo
yikuzama dube yikuzama nxa uvele ukhulela esintwini yikuzama abanye bayabehlula sibili straight away bezegcine bebathathelwa abantwana omunye yena umntwana lo bengathathelwanga yena yedwa ivolontiya ukuthi vele angisafuni ukuhlala nabazali bami
ye madoda phosele ukucina-ke
ahlethi angisafuni ukuhlala nabazali bami vele angisafuni babe sebe-influencile antsho bamtshela ukuthi vele suka uzahlala ngcono uzathola ama-benefits akho ubabe bekukhangele kula bantu abakukhangelayo ekhohlwe ukuthi umzali ngumzali and from there ngavele suke babadube kuphendukeni kwakhe vele kasalungi futhi umntwana wankona seke wahlala kuma-social services angeke ze kulungele futhi
hayi kulobuyikho
abafunda khona futhi ukungezwa ngoba nxa sebefika ku-teenager age naliyana sebefundisana okugwayi into ezingayisizo kabafunda khona konke ukungezwa
ye siyakuzwa kakhulu-ke ukuthi sikhathi sesidliwe ngomangoye phosele ukucina khonapho-ke imzuzwana khona kuma
ye ngafake i-example but izithi 6 years ago ngeke nze ngikhuluma ibizo kulomunye owathiye umntana khe lapha khona kuthi lathi abantu siyasuka sithathele izikhiwa phezulu ukuthi hayi sesisemazweni angifuni ukuhlupha abantu umntanami njengoba ngifuna ukuye ekhanza vakatsha ngishiye kuma-social services uthi ejike vele ekha umntwana wafice selihlo ngandlela umntwana wathi hayi vele impilo lanomphilisa yona babo hayi siyompilo ya-abusing me I think I'm happy here
kunzima
hayi
kunzima vela kulungiseki lokhu ngeke kwakulungisa akungeke
lapha kunzima baba dube ngumthetho usezandleni zabantwana usezandleni zabantwana umntwana nje uyakutshela yonke into ayifunayo.
Hayi ke siyamuzwa ke umama lapho yakhuluma nkosikazi ihlanjiwe Sibanda Thole. So ke sibonge kakhulu ungadinwa kusasa zabe sikudinga sihlale sikhuluma ngakhonoko ke kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Hayi kulungile baba tuvela mimi mbongileni mbongile balaleni.
Ngena masiko we. Ongakusenziwe
manje. Wa manje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyakhola libe leviki enhle
usiphatheleni lamhlanje.
Namhlanje ngiqhubekela phambili ngifuna lokhu sikhangela udaba esaluqalisayo kuviki ledlulileyo olomthandazo. Namhlanje ngizafuna sikhangele kuMathewu chapter 6 iverse nga-9 lo-10. UJesu ukhuluma la abafundi bakhe lapho ebafundisa ngomkhuleko ukuthi kibo kumele likhuleke kanje. Baba wethu osezulwini, kalidunyiswe ibizo lakho, umbuso wakho kawuze, intando yakho kayenziwe emhlabeni njengalokhu isenziwa ezulwini. Singakuleven ithi siphe lamhlanje isinkwa sethu sansuku zonke, njalo sithethelele izono zethu njengoba lathi sibathethelele abasonelayo, njalo ungasingenise kulingweni kodwa usisindise komubi. Umkhuleka uqakathekile ngoba nxa ungakwazi ukukhuleka ungeke wakhulumisana loNkulunkulu. Ukukhuleka kufanana njengokuphefumula, ukuba isiKristu sakho nxa singalamkhuleko sivele sona sifile. Ngoba uNkulunkulu nxa ukhuleka laye njalo akawuphongi ukukhuluma kuphela uwedwa, kodwa kumele ukhuleke umelele ukuthi akuphendule. Lapho uJesu sihlangana laye echasisa izinto ezithize eziqakathekileyo. Okokuqala, usebenzisa ibali elithi baba wethu osezulwini. Leli bale lithi ubaba, umuntu ongubabakho umuntu olobudlelwane laye, njalo lobudlelwane laye obuthize. Ubudlelwane lobu beyakuvumela ukuthi ungabe kuyikuyini alakho lakho ngokwakho. Ubudlelwane lobuyana kuyafana nokuthi mina abantu abami nxa befuna ukudla abaqali bebe bethi baba sicela ukudla insuku zonke, bathathi baba sicela ukudla besethatha ukudla efrijini besenzele, bayakwazi ukuthi ngabantu abami, ngakho-ke balelungelo lokuthatha ukudla labo badle khonapha endlini. So nxa thina sisiza kuye uNkulunkulu sisithi baba wethu osezulwini, sihle sifake ubudlelwane obuthize naye laye obokuthi ngubaba wethu, ngakho-ke silelungelo lokuza kuye sizocela izinto. Lokwesibili, siyananzelela ukuthi uJesu siqalisisa njalo esigabeni sokudumisa uNkulunkulu, ayikhona isigaba sokucela. Uthi kalidunyiswe ibizo lakho. Abantu abanenqabe sikaNkulunkulu bafuna ukuzocela kuphela, baba ngicela lokhu, baba ngicela. But lapho uJesu sitshengisa ukuthi singaqalisa ngokuthi kalidunyiswe igama lakhe, qalisa ngokumkhonza. Okwesithathu, thokozisa ukuthi ayisitsho nje kuphela ukuthi sithandazele ukuthi hayi ngifuna imota kumbe ngifuna lokhu. Kulabanye phela abaqina ngakhonokho, ukuthi umuntu uqina ngokuthi uNkulunkulu unika lokhu lalokhu. Kodwa laphana sibona uJesu sithi sithandazele ukuthi umbuso wakhe uze lapha emhlabeni njengoba ukhona ezulwini, futhi sithandazela izinto zombuso, sithandazela ukuba kusindiswe abantu, sithandazela ukuthi abantu bangahlukuluzwa bathole intokozo, sithandazela izinto ezikhona emazulwini ezulwini ukuze zibe khona lapha emhlabeni. Lokhu kuqakathekile kakhulu ngoba kusitshengisela ukuthi inhliziyo zethu lokukhangela kwethu sikhangelela ukuba intando yakhe iyenziwe. Umthandazo uqakathekile empilweni zethu, yikho ukuphefumula kwethu.
Akuyiphethe mfundisi.
Basithandazeni baba ngegama likaJesu. Vuselela abazalwane, vuselela abalaleli bami, vuselela ibandla ukuze umthandazo siwuthande. Baba sivuselele, usinike phakathi kwenhliziyo zethu ukulangalela njalo lokuwomela ukuthandaza ngaso sonke isikhathi. Baba sesibongela ukuba uniyokhulumisana lathi ngasithandaza, njalo ngalesi sikhathi sibeka ilizwe lethu leZimbabwe ezandleni zakho ukuba ulibusise, kube nokuthula lokuqhubekela phambili egama likaJesu. Amen.
lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi usenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkomo
siyabonga kakhulu untungami linkomo okwamanje sike sizwe ezabatsha.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa lonkosazana Emily Ncube owasungula ugwalondaba olubizwa ngokuthi The Wardrobe Magazine ngomnyaka ka-2021. Imagazine le inceda abatsha abathengisa impahla echiyeneyo njalo ukubazisa ngezemisebenzi.
Into yangenza ukuthi ngiqale imagazini leli ngabona ukuthi abasakhulayo babe senhlizweni yami. Ngabona ukuthi kungaba njani ukuthi lami ngingavuselela ngiphakamise abanye abasakhulayo kakhulukazi emabhizimisini abo ukuthi labo bebe bephunyiswa kumagazini beyaziwa kuba emphakathini. Okungaba kuhle futhi ukuthi ukwaziwa kwabo ikuphakanyiswa kwamabhizinisi abo abantu bazaqala ukubalandela befuna ukuzwa kakhulu ukuthi bathengisani bayenzani. Njalo ngabona ukuthi amanye amakampani lawa kabanaki kakhulu abasakhulayo lapha bagijimisa ukuthi bakhangele laba abasebethuthukile kudala. So ngabona ukuthi hhayi indaba le ngiyaqala ukuthi sikhangele ngendaba yabatsha abasakhulayo kungahamba kahle njani.
Yiziphi indubo ohlangane lazo kusukusela ekuqaliseni imagazini le kuze kufike lapho osukhona khona?
Kwabale ukungayamukelwa ngamanye abantu emakampani entatheli izindaba. Kwangani kwakubahlupa kakhulu ukuthi kanti vele ukwenzelani. Babebuza ukuthi kanti vele uyenzani, yiproject yesikolo yini le oyenzayo. But mina ngabatshela ukuthi hayi sengivulile inkampani umsebenzi usuqalile. Ngaba lobunzima obukhulu even lapho okuyenziwa khona ama workshops ama meetings ngangibona ukuthi kabasafuni vele lokuthi ngibe khona. Kwaba kwanzima kakhulu ukuthi bekwamukele ukuthi ngikwenzelani. Mayefuna ukuthi engxenye mina ngibe ngivika kubo noma ngisebenza ngaphansi kwabo. Enye futhi indaba engahlangana layo le futhi engathi isesekhona futhi indaba yokuthi ukubhadala abanye abasebenzi bami intitheli izindaba kwakungelula. Even lakathi esi akukho lula but ibhizinisi hayi liyahamba.
Yiphi inkuthazo ongayipha kwezinye intatheli izindaba ezingabe zifuna ukusungula ibhizimusi sikhangela kakhulu abasakhulayo?
Inkuthazo engingayichiya kwabasakhulayo abafuna ukusungula amabhizimusi ngeyokuthi uphumelela empilweni uzokhangelelwa phansi, kuza kuba njalo lamazi okukuwisela phansi. Kodwa wena kholelwa kuwe, kholelwa enhlizweni yakho, yiba nesiqiniseko wena ngokwakho ukuthi usufuna ukuqala impilo entsha uyiqala njani. Ende futhi uma ufuna uyiqala ibhizinisi ungesabi ukuqala, ungalaleli amazwi angalunganga ende futhi angakuwiseli phansi. Uma mina ngikwenza lawe ungawenza.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa lo Emily Ncube ologwalodaba olubizwa ngokuthi The Wardrobe Magazine. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyabonga kakhulu Tabo Kancube, ube lo isuku oluhle. Wezemidlalo uJoseph Njanji usethulela impumelelo yemidlalo edlalwe namhla kusigaba sePremier Soccer League.
Iqembu leLinda linqotshwe nge-5-3 ngemva kokutshaya kwembekwa, njalo uLinworth Chikuwa nguyobanjelwe ngunozinti weKaizer United uAshley Reyners isikhathi besiphele ezinguthiki lobhanqa 2-2 ngemva kokuba iqembu leKaizer United lihlohlelwe nguClive Rupia kanye loJoseph Thulani ngehlandla lakuqala lomdlalo, kwathi eleHighlanders lihlohlelwe nguMbongeni Ndlovu kanye loAndrew Mbeba ngehlandla lesibili. Kusigaba sesemifinal iqembu leKaizer United lizadibana leDynamos, lona elinqobe leFC Platinum nge-5-3 ngomgqibelo. Kwenye isemifinal iqembu leBlack Rhinos lizadlala balele Ngezi Platinum Stars ngemva kokuba ele Rhinos linqobele Chicken Inn nge 2-1 ngomgqibelo kuthele Ngezi lichayele Herentals nge 5-4 ngemva kwembekwa namhla eNational Sports Stadium. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kusenjalo uJoseph Njanji uqoqa lo Simba Rusike owaye umgadli wamaqembu abalisa ele Highlanders, ele Don Groove, Japani Mine kanye le AmaZulu. Uyazisola ngakwenza kulandela ukubukwa ngabantu esadlala umdlalo wenguqu.
Urusike uhle wakhanya esasengumfanyana ukuba ule talenta kwezemidlalo njengoba ihle waqala ukuphatheka kumidlalo ebalisa ukugijima kanye lowenguqu esafunda eLozik Primary School.
People used to say Peter gijima, but mina ngagijima kulana. I remember in China, ahead of him, MZKaz. It was quite challenging, you know, but when I tell people, Peter and Dumsas Gijima Soldiers Primary. Gijima Soldiers Primary, we happened to meet again by Islanders Juniors. We played alongside the Islanders Juniors. Well, Peter then graduated to the Islanders 16s ahead of us.
Urusike udlale kumaqembu abasakhulayo weqembu le-Islanders waze wabizwa kuqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwelitshumi lesikhombisa lapho akhethwa ukuba ngukapteni. Uthe leminyaka elitshumi lathoba nembili wathathwa nguMoyi Roy Phiri wadlala kwele Botswana lapho adlalele khona amaqembu abalisa ele Traffic kanye lele Gaborone United. Ekuphendukeni kwakhe uqembu le-Islanders ufika waba ngomunye wabagadli abahamba phambili elizweni kodwa ugcine engasazwanani lenkokheli yeqembu ngenxa yokuba lihlonga ndlebe.
Kulestori kwa-Islanders captain by the person who did to Martin to turn on coach. Martin decided to take us to Emasochi. And I ran at Mazas in China and Achipa. Second thing, I have a money and I'm a player. But transport I to a town in Lodz because walking away in that moon. I went at our transport, I went at the towns and the club. 10 years to our house, Jablo. That was one of the reasons I fell out in the UCA. But sometimes the mass of one man, while we match, I know the Lutukulika, of which I'm discouraged these young men. When I get in my manager, you should look for people who will guide. If I had listened to my elders,
ekusukeni kwakhe uqembu le-Islanders Rusike ubebizwa ngegama elithi Mdududu ngabalandeli beposo. Udlalele iqembu le-Thorn Groove okuliqembu lelokitshi lapho akhulele khona. Usuke lapho waya kuqembu le-Shabane Mine athi yikho lapho ahle wachwala khona.
Wena e-Shabane asengene emhlabeni, you know. Yabona sometimes ungangena ebhizinisi kungathuthwana and so forth. Uyalahleka. Yeah, amkanakade ngihola imali yami enhle angizinadeenkohlea. As in a car, I left the house when I was offered 400,000 shillings.
Esebalekezi Shabane uRusike ubile wadlala kuqembu le-Thorn Groove wasethengwa liqembu le-AmaZulu walipathisa ukuba lingene kusigaba saphezulu ese-Premier Soccer League. Ekuchiyeni kwakhe ibhola uhle waba indlamanzi ebivula iphinde ivale ibhawa kodwa wenelisa ukuguqula impilo yakhe abantu bengakholwa njalo kathesi usengumzalwane okhonza ukuba ndlale Apostolic Faith Mission.
I had so many offers, Zonata. Parties became more. Now I'm that person who's being invited again. This week we stock fair and I made change. You know? But God willing, I'm telling you, when the spirit of the world is upon you, you don't change and you are not moved by the world. Why are the some would gossip, what to say? So I said, I would like to go. Christmas passed because it's kind of true to it was around the film. And people were anticipating it. Some were saying, I get wicked.
Ngemva kokulungisisa impilo yakhe uRusike usebenzele iqembu le-Aomine engumsekeli kaPhilani Bifi Ncube njalo ube yingxenye yeqembu lelo ngomnyaka lapho elimele khona ilizwe leZimbabwe kumncintiswano we-CAF Confederations Cup. Uke waqeqesha njalo abadlali abasakhulayo beqembu le-Aomine ebelidlala kusigaba sikaDivision 2. Kulezi nsuku nguye unobhala webandla le-AFM elingenela endaweni ye-North End njalo uthi ulesifiso esokuba athole iqembu elomdlalo wenguqu angaliqeqesha ukuze achathekele abasakhulayo ulwazi alo phetheyo hatshi ngomdlalo wenguqu kodwa langempilo. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabakhulu-ke Njanji, sigqiba lapha uhlelo lwanamhlanje oluvalelisayo ngumthembo osithembayo uKips Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.